imithi ngiyangibona ibiqakatheke kakhulu dadewethu, and bekubuya amazwe afika 20 ama-ministers angikhona labanye abamele ama-ministers, and bekudiscusswa ngendaba zona ezizokuthi kungathelelwana umkhuhlane from kumama kusiye emntwaneni, khona kokwama-family planning ento ezinjalo nje. So ziningi izinto ababekhuluma ngazo eziphathelane le mpilakahle. So ngibona ngani i-meeting le ibiqakatheke kakhulu ngoba amazwe wonke alangu-20 bebekhuluma ngembono etshiyeneyo kuboniswana. I-conference yangibona iqalise nge-Saturday izagcina kusasa. Yona namhla ubona upresident ubezoyi-officiator ukuthi iqale ukuthi ivule i-conference yangikhona. Then ama-ministers abe bekhona, yona ubonile umama ulokhuzeni we-South Africa, and lamanye ama-ministers avela kwamanye amazwe e-China, lama-deputy ministers avela emazweni atshiyeneyo, lama-representatives avela emazweni atshiyeneyo. Zonke izikhulumeli eziqalisa ukukhuluma izolo, abanye ngabakhulume namhla after official opening, abanye bazakhuluma kusasa.
Kusasa likhangelela ukuthi kuyabe kuhlafunwana.
Ya, kusasa njo uminister in charge uMombeshora uyosele khona ngale. Mina uthe sesuka la migijimele eHarare lenye imeeting eHarare. Nguyo khona, nguyo kwazi ukuthi line up yangkhona yakusasa izabe ime njani.
Kodwa okukhulunywe izolo lakho bekumqoka.
Bekuqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba izimfundiso lokuncedisana lamacebo efunding zama khona ukuvikela umntwana Duma ukuthi amafunders zangkhona ukuthi kuqhubeke lokho bebebisa izinto ezinjalo kuma African countries la khona kuwe family planning ukuthi kube lokona la malokho zena ama NGOs or ama partners ancedisayo continue lamanye abuya on board to assist ama African countries kuzona ezohlela.